Iqembu leZimbabwe yile liqale ukuthi hayi ibhola lathola amaranza alikhulu elilamashumayethu bamunyemunye lani 194 lilahlekelwe ngabadlali bonke phakathi kwe-49.2 overs. Iqembu lePakistan lithe seliphendula lathi amaranza alikhulu elilamashumayethu bamunyemunye lanhlanu kuma-overs angamashumi amathathu lesithupha, njalo linqobe kusasele amabhola angamashumayethu bamunyembili lani ukuba lifikise ama-overs angamashumi amahlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selikhokhelwa nge-2 kanyange lePakistan kusele imidlalo emithathu. Umdlali weqembu leZimbabwe uPeter Joseph Moore uthi kunenge okumele kulungisiswe ngabadlali beqembu leZimbabwe ukuze lenelise ukuncintisana lePakistan kumidlalo emithathu eseleyo.
If we're going to better ourselves as players, you have to be able to adapt and rotate to strike better. So it is something we have to work on.
Nxa sifuna ukukhula njengabadlali, kuzamele sifunde ukumelana lesimo esiyabe sibhekane naso emdlalweni nxa sitshaya ibhola. Akukho lula ukuba labadlali abatshaya ibhola abayisithupha, ngoba labo abaqala ukutshaya ibhola bengaphanga bephume kuba lobunzima, ngoba labo abalandelayo kuyabe sokumele kube yibo abaphakamisa lokuphathisa iqembu. Yikho-ke kuqakathekile ukuba labo abaqala ukutshaya ibhola behlale isikhathi eside bengakaphumi.
Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolwesihlanu oledluleyo, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamashumi ayisikhombisa lane. Umdlalo olandelayo njalo ngowesithathu phakathi kwalawo maqembu, ukhona ngolwesithathu mhla zilitshumi lathuba mnembili, njalo kumele iqembu leZimbabwe linqobe kulo mdlalo ukuze liyale lokhu lilamathuba okunqoba kulo mncintiswano. Ngoba nxa elePakistan linganqoba kuyabe sokusitsho ukuba selihlela nqoba, ngoba kuyabe sekuyi-3 kanya kusele imidlalo emibili. Umdlalo wesine uza kuba khona ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili kunyanga kaNtulikazi, kuthi owesihlanu njalo ngokugcina uza kuba khona ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeQueen's Sports Club esedolobheni lakoBulawayo. Ngimi, Radio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.